uhlelo lolu lungaphumelela nxa iZimbabwe ingazama ukuzehlisa lapho ezifaka khona ngoba abantu laba balemali balama conditions balelokhu ngathi bathi ukuthi hayi imali yethu nxa siyifaka lapha kodwa sifuna kube nje labo babuye bazomonitor ama-elections. Isadaki ayisikuthi babemali, ama-African States amazwele ase-Africa kala mali aya kuyacela kubo-European Union ngaphi ngaphi ukuthi ukuze bathini babe lesikhwama. Thina iZimbabwe ngokuthi vele kuthiwa kakufuneka into yamakhiwa sesiyakuthi no into yamakhiwa, kodwa ke vele akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi sizehlise sibe sesicela imali leyo babuye bazo-observe ama-elections, akula ngenye indlela.
I-United Nations ibicelwe imali nguhulumende, sabona ifaka ama-conditions, uhulumende wagcina sesithi kasayifuni leyo mali. Singabona lokhu kusenzeka yini la kusadaki?
Nxa uhlanyela inhlanyelo anti la ukhangelela ukuthi uzavuna, bona nxa befaka imali bayatsho ukuthi thinephi imali kayisebenzi lapho kulo msindo khona, so sifuna ama-conditions kube labantu abazabuya bazokhangela ama-elections enu ukuthi aminjani imali singalinika. Manje-ke ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abanye bethu laba vele balezinto emuva ngapha induku abazifihlileyo abazazikhipha nge-elections zizaripotwa, kabasabafuni-ke labo bantu.
Yona isadaki ubona idinga nje imali iphathisa uhulumende kungela migoqo eyifakileyo okungangokuthi amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, udaba lodlakela kumele luphele okunjalo.
Ngingakutshela enye into okufanele uyinanzelele, sise-Afrika ama-leaders ethu amaningi aza kuthi